vanhu tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka
Wane
ndiri muWashington DC nechipi mutara zvakanaka.
Ndaba kolamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhla ziku 13 Hlangula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamgcinisihlalo webandla leCitizens Coalition for Change umnumzana Job Sikhala uthi imuli yalo cathangelwa ukuthi wabulala ilunga lebandla lalo uMo Blessing Ali izafa iphele yonke nxa ingaxolisanga.
Abantu basakhala kodwa amapolisa awafanelanga ukusebenzisa information engala bufakazi ukuthi lo umuntu ombambayo i-former boyfriend yakhe.
Gambe ukubulawa kukaMo Blessing Ali loLangelihle Dube abeCitizens Coalition for Change kungaba kulezo mbusazwe phakathi kumbe yikwenza kwezikliwi nje zingelanjongo yezepolitiki.
Kodwa engithanda ukukutsho ukuthi sibona abantu abapoliticians eZimbabwe bayathanda ukwenza njengalokho ukuthiwa angamanqe kumbe impisi ezithi kungafidonki zithi bhuko napho zicwale zithola inyama.
Ukubotshwa kwabezamasonto eHarare ngeviki edluleyo kudala imibuzo eminingi ngendlela ilizwe elibuswa ngayo.
Tengisa khona ukuthi uhulumende wethu ulokhu engafuni ukunikeza abantu inkululeko yokubana benze abakubona kufanele njengoba isisekelo sethu sisithi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Imfa yomsekeli webandla leCitizens Coalition for Change uNkosazana Mo Blessing Ali isidale inkulumo elizweni.
Umsekeli kamgcinisihlalo webandla leCitizens Coalition for Change umnumzana Job Sikhala uthi imuli yakosimba Chisango ocathangelwa ukuthi wabulala umsekeli webandla leli uMo Blessing Ali izawukhomba olotshwala ingekela uxolisa ngesihluku esehlela uAli. Usikhala uthi bakhona sebevumile ukuphathisa ukuthi baphindisele ukubulawa kukaAli lanxa engaqambanga ukuthi bazaphindisela njani. Kukhanya usikhala esithi bazaphindisela ngesintu ngesizwe amazwi akhe.
This death of Mo Blessing Ali, let me tell them and also everybody in Zimbabwe, the whole family shall perish. We are going to revenge. Whichever way we are going to do, the family shall suffer. You might not hear about this family once more again. It will be wiped from the face of the earth if they are not going to apologize as soon as possible. There are many people who have volunteered to do the business for them to make sure that the spirit of Mo Blessing Ali will not rest and avenge her death.
Ukansila wedolobho leBeatrice oqanjwe ngelokuthi Kansila Masimbi uxotshe abantu kade bebuthene emfeni esithi ngoba sokugcwele abantu bebandla leCCC. Lokhu kumangalise abanengi ukuthi abantu bengaliswa ukukhalela omunye wabo. Omela iBeatrice edale lePhalamende engowebandla leZanu PF umnumzana Munyara Zikashambe uthi ibandla leCCC selifuna ukusebenzisa imfa kaAli njengendlela yokudinga usekelo.
We are in the election era where this CCC, these people, they faked the abductions. Now they want to hijack this funeral and call it a Zanu PF murder. Who is more blessing after all? CCC got a vibrant activist that we can look at, not more blessing.
umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi amapholisa asetshenziswe ibandla lezano PF ukwenza ingani loludaba alula ezombusazwe kodwa bona bebona ukuthi uAli wabulawa ngoba engowebandla labo
kumbe isikhwili imbe political crisis eZimbabwe akunalutho amapholisa afana ukuthi athathe neutral position badinge izikliwi lezo hatshi ukusupportana lelinye ibandla lezanu PF besithi lo ujama okuthiwa nguyombambayo gaso wezanu bakwazi njani bona bahambileni ehhovisini yezanu bayadinga amaphepha badinga umuntu lo bambambe ecourt ikhodi yezacubungula asithande ukukhuluma okuningi okwakhathesi ngenxa yokuthi abantu basakhala kodwa amapholisa awafanelanga ukusebenzisa information engala bufakazi ukuthi lo muntu ombambayo i-former boyfriend yakhe kanti i-boyfriend ngapho ngobulala abantu basithulele bengadingi hatshi amapholisa ngawabantu bonke lo mthetho ugcina umuntu wonke siyabona
lokhu sikudaba lunye kule mibuzo edalwe yokubulawa kuka Mo Blessing Ali lomunye wakhe oye bandla le-CCC umnumzana Langelihle Dube ukuthi kungabe kulezo mbusazwe phakathi kumbe hatshi ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
Kuyinto ebuhlungu kakhulu edabukisayo ukuthi silahlekelwe imphefumulo ikakhulu imphefumulo yabantu abasasebatsha uMo Blessing Ali loLangelihle kodwa engithanda ukukutsho ukuthi sibona abapolitician eZimbabwe bayathanda ukwenza njengalokho kuthiwa ngamanqe kumbe impisi ezithi kungafi donki zithi bhu khonapho zicwale zithola inyama nxa sikhangele udaba lukaMo Blessing ngokutsho kwamapholisa abay babachwayisisayo kusobala ukuthi uMo Blessing umbulali bayamaza amapholisa igama lakhe bayiqambile kuthiwa abantu laba basuka eBhawa ngokutsho komfakazi okhona osemthethweni so kuyamangalisa ukuthi dukuduku abantu nosebeqamba amanga bathi ye uMo Blessing wathunjwa ngabantu ababehamba ngemota ye ngabantu bezanu PF kodwa nxa ukhangela statements samapholisa siclear nje ukuthi abantu labana ujahe womuntu wabulala uMo Blessing umuntu wakwathandana laye kade kuzingxa abano zabo bese kusithe ukalangelihle ukhanya ungenelwe ngizigebengu izikliwi nje kodwa abantu eZimbabwe ngenxa yokuthi silama political vultures kulabantu abakholisa ukuthi kube kuthiwa kugconwa ilizwe kuthiwa ilizwe siyabulalana lanxa kungekho kulabanye abantu futhi esibaziyo ikakhulu abantu benhlanganiso ezizimeleyo laba abanye baphila ngakho nxa kungasabanga lezehlakalo ezinje baqalisa ukuthumela imbiko kube United Nations lenhlanganiso la international community kabatholi imali so sile problem yokuthi silabantu abaphila ngokuqhume ngokuqamba amanga ku social media bebhala ama report besenzani bese siba labantu abagcwele inzondo nje lokufuthelana ukuthi yo umuntu angafa laphana kuhle kuthiwe yelo lo ubulewe ngezongabe ngabe zombusazwe lanxa kungayisiko kuyinto embi kakhulu enyanyisayo cakale kudinga ukuthi sikhule ukuthiwa ipolitics njengamazibabweni kumele sibe lento ethiwa ipolitical maturity sikwazi ukukhula lokuwehlukanisa phakathi kwezinto kobudlova kwenziwe izikliwi lolu dlakela lwezombangazwe kodwa thina kithi kuhlala kuhlangene kuphela sihlala siqaphele into ezimbi kuphela amazimbabweni ungabhala ukuthi asambeni siyelima ngale senzeni imali akula muntu ozihlupha ngakho kodwa ungakhuluma ukuthi ubani obulewe kulo muntu ofileyo ngalo bulewe izanu yisokusiba indaba khonokho inyamnyaka uyaziye phela angikwazi ukusinjani emakhandethu
manje nxa ukhangele okwenzakalayo ubona ungani udlakela lolu olukhulunywayo ludlakela esingabona na lusenzakala ngesikhathi sokhetho oluzayo
kuzima ukuthi ngisho ukuthi udlakela lungaba khona ngesikhathi sokhetho kumbe lungabi khona kodwa engikwaziyo ngeqiniso lonke ukuthi lukhona udlakela olwenzakalayo kwamaqini lube khona udlakela okuthiwa lwenzakele abantu bakhona uzokuthiwa kula bantu abacala abathunjiweyo ngale into zakhona zingaqedakali so kugcina sokungasakwazi ukuthi amanga lamaqiniso yiwaphi so into esuka ibe nzima kakhulu kodwa sikhulekele ukuthi nxa kuyiwa kukhetho abantu bakhule babekwazi ukuthi kwehlukana kwembono lokwehlulukana kwamabandla ezombusazwe akutsho ukuthi sesiyizitha sikwazi ukuphilisana ndawonye engithe mina ngaphambilini yi-political maturity sikwazi ukuthi singaze sibulalane thina sodwa lapha phansi asisebe sizihlupha nje kuphela ngoba phezulu ngale bayakhulumisana banatha bonke amatiye thina onjwa thithe sebe sigamulana ngamabhemba lapha sithumbana sibulalana sisenza into ezingalangqondo ukwazi ukusuka sikhohle ukuthi akula politician enginyangithi ngesilungu no politician is worth dying for.
Lo ke ngumnumzana Angliston Smanda ocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwobulawayo. Ivandla le Citizens Coalition for Change lithi ilunga lalo uLangelihle Dube wobulawa ngolwesithathu ngeviki edluleyo elobhengula kobulawayo uzabekwa lamhla emzini wakhe esigodini. UDube othiwa nguye owaphathisa ukubhalisa abantu ukuthi bavote ngobunengi wangenelwa ngabantu abacatshangelwa ukuthi yizikliwi bamhlahlela ngamabhemba. Isikhulumeli samapholisa kobulawayo Inspector Bednico Ncube watshela iStudio 7 ukuthi ukubulawa kukaDube akulani lokwenza lezombusazwe. Sixoxe lesikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirohodza izolo ntambama ukuze sizwe okuningi ngokubekwa kukaDube.
Ye umthimba mkhulu sesiqedile umsebenzi lapha kobulawayo akulula akulula sibili kodwa izimoto sezisukile lapha kobulawayo ziyakhona esigodini ngithemba sesifikile manje kusasa siyabeka iqhawe lethu uLangelihle Dube uzonda abanye bambiza ngokuthi Mr. Tuesday ngenxa yemisebenzi emihle ayeyenza ezinye izimoto ziyasuka ekuseni kodwa lezo ngezemuli ngoba abantu abaningi sebehambile ukuthi balinde bebone konke okuyabe kuqakathekile okumele kwenzwe ukwenzela ukuthi simbeke uchampion wethu ngendlela ezinzileyo ngendlela elenhlonipho. Hayi, kubuhlungu bakithi.
Alo ke ngumnumzana Swithan Chirohodza isikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change kobulawayo ubexoxa ecingweni le Studio 7 izolo ntambama ekobulawayo. Ukubotshwa kwabezamasonto eHarare ngeviki edluleyo kudale imibuzo eminingi ngendlela ilizwe elibuswa ngayo. Amapholisa aya emahofisini ebandla lokholo lwesiKristu eleZimbabwe Divine Destiny eHarare ngolwesihlanu babopha khona abafundisi lamalunga enhlanganiso ezizimeleyo abaphansi komkhankaso othiwa The Zimbabwe We Want Campaign kumbe iZimbabwe esiyifunayo. Abantu laba balala esitokisini ngolwesihlanu baze bakhululwa ngomgqibelo. Sixoxe lomunye wababotshwayo umnumzana Mbuso Fuzwayo wenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu eBeju likaZulu.
Eqinisweni besihlangene eSozberry sisiyakhuleka sikhulekela ilizwe ilizwe selifile ubukhokheli sobuphelelwa abasakwazi ukuthi kwenzelwe. So bekufanele ukuthi abantu beZimbabwe bekhuleke belikhulekela ilizwe njalo kulohlelo vele la uhulumende olaziyo oluka 2007 olwezi Zimbabwe We Want. So oda sikambe kulowo kwazi ukuthi bebeyazisiwe ngoba akula mthetho othi kufuze kucelwe imvumo. Umthetho uthi amapolisa ayaziswa ukubana kulomkhosi onje ozenziwe. So bebeyazisiwe ukuthi basuke bona basesiba labantu abangafuni ukuthi kwenziwe lokho kuncindezela ukuthi abantu bebe le freedom to assemble nokuthi to associate kutengisa khona ukuthi uhulumende wethu uloke engafuni ukunikeza abantu inkululeko yokubana benze abakubona kufanele njengoba isisekelo sethu sisithi. Isekelo sethu siyathi ukuthi iZimbabwe is a Christian country kodwa sihlangene lathi yakhuleka sikhulekela ilizwe eselithile.
Ungasitshela ukuthi lapho livalelwe bakhona yini abahlukuluziweyo?
Ukuhlukunyezwa hayi ekuthayweni akulamntu otshayiweyo but ngibona ngazathi vele nje lona ilizwe lethu Liloke lililizwe abantu abakholwa ukuthi umuntu emebotshiwe kuze besethuselwa nani lani. Kodwa hayi akula muntu otshayiweyo. Esozibeli sizabuyela ngoba sikubheyili. Sizabe siloke sihamba ngoba singazwake sathi kunzima sibili kodwa kufuze ukuthi abantu singavumeli ukuthi sincindezelwe lokuthi sifuna ama-shortcut. Ilizwe leli sibuswa kubi ngenxa yokuthi abantu sifuna i-temporary relief. Akufuzanga sikuvumele ukuthi abantu besebenziswe ukuncindezela abantu be-abuse umthetho.
Hello ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo oyinhlanganiso elwela ilungelo likaZulu ebheju likaZulu ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le News Daily lodaba lokuthi abamaka imihloliso logatsha lwezemihloliso olwezimsec baphakathi kokulwisana kubangwa imali abayiphiwa ngomsebenzi wanyakenye abathi bayiphiwe kathesi isisindo sayo sesehlile kakhulu. Iphephandaba leChronicle lodaba lokuthi uNqabutho Maganga obehlala eKhilani squatter camp ubulewe ngomunye wakhe uMofati Sibanda bebanga umkhuku owathiswa nguMaganga. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele Russia seziqale ukunika amapasipoti awelizwe labo kubantu bakwele Ukraine abahlala emadolobheni awe Ukraine ahluthunwa ngele Russia. Amapolisa akwele China abophe abantu abayithoba munwe munye ngemva kokuhlasela abesifazane e-restaurant. Abantu laba babanjwe ngoba amapolisa ababone emfanekisweni kamabonakude ama-surveillance video. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Igama lami nguvela Ngqoma vela eBrunaberg. Ngiyalibingelela lonke bantu beStudio 7. Ngivumelana nesikhulumi esikhulumileyo sithi hayi Ngqoma watshiya esithengisile. Kukubi esintwini ukukhuluma ngomuntu osehamba kodwa okukhona liqiniso liqiniso. Ukuthi hayi kasithiya ngakuhle. Usmith wayefuna ukumnika imathebele lendingo 1977 wala manje kathesi inqaso kunye lapho kukhona lokuthi sesicolonize abantu bemashonali sebesicolonizile ngoba sebegcwele kathesi bonke lapha very soon ezikolo uzazo sokuthazi kakufundiswe esishoni kakhulu yena lo ofuna ukungena yena lo uzezwe sengiphambili phambili sithi ezikolo zethu kakufundiswe isitshono ngasafundisa isindebele.
Sibingelele emsakazweni sithi linjani bantu bakithi kuzo zonke izindawo. Hayi siyaphila. Akuyezwakala izindaba siyazimamela kusa kwamalanga abantu ezikhuluma ezikhulumayo abantu izikhalazo zabantu siyazizwa. Bantu bakithi hayi khona kuyiliqiniso mpela leli likhulunywa ngabantu impilo yalaphana eZimbabwe inzima. Ongangukuthi khona akula bhizinisi ongalenza ngoba umuntu uvula ibhizinisi kuyathenga abantu. Abantu kabalazimali. One ilizwe vele kalila mali. Akula lizwe lingaba right lingala mali yalo. Kunzima laphana bantu bakithi. Wonke umuntu olaphana uma uthi uyavula ibhizinisi usuke ngilele kuwe wena ovela kwelinye ilizwe ukuthi uzamnceda. Abantu babalazimali ekhaya ngapha sokuthi kuyakhutshulwa izimali ezibhedlela kuzo zonke indawo kubhadalwa inkinga phela le esebantwini laphana kuzogcina mpela sokutholakala umuntu efile kungasela muntu ongcono. ngoba abantu bathwele nzima. Mina ngimangaleke ukuthi bana laba bona abaloke besithi eZimbabwe kuright ye ngamanga la akhulunywayo kwatinithi, kanti bona baphila kuyiphi iZimbabwe bona bangakuboniyo kunokubona yabantu. Sikhathele ngabantu abasebenzele ezikomeni zabo. Hayi.
Seribonani, seribonani, sisizini, seribonani. Hayi, ngikhulumayo ngiphinde ngisuke ngigwalati emabhalabhala kompofu ngale kwesasana ekusini. Hayi, ngiyanyesithi ngidlulisayo ngokukhuthaza abatsha. Ngikhuthaza abatsha ukuthi hayi, madoda sambini siyevota, sambini madoda siyevota, sambini sesiginyiwe bakithi sazidlalela ekuhluphekeni. Na umuntu aloku esihluphekeni, sambi athi umuntu omutsha kodwa ungakubhizizane, ungumuntu onjani. Ngiyacela abantu abatsha, sambini, sambini ngokuningi kithi siyevota, singadinwa lo nyaka ngumnyaka wethu. Nesiye 2023 unyaka wethu othi siwine.
Ngiyabingelela kwi-Studio 7, ngibingelela abasakazi nabalandeli. Sanibonani. Lapha ngithi nami-ke ngithi uPaula nami lokhu engibonayo okungumbono wami, ngithi mina isikhathi sokuthi abantu bebambane manje asosikhathi sokuthi mina ngoba ngilo mhlobo kumele lo mhlobo ube wodwa, lwani ube wodwa. Ngokunjalo angeke kusebenzele lokho. Into ezosisebenzela ukuthi iZimbabwe iphume kulokhu ekikho manje ukuthi abantu sibambane, sikwazi ukukhipha iqembu elibusayo eliyilo eselibusini yake i-42 years. Ayikho into nje enzakalayo instead kudilika ilizwe. So njengoba ilizwe lidilika, masingadiliki thina, sibambaneni, sivote, sikhipheni iZANU-PF. Ungangena i-CCC is fine, iZAPU, MRP, MDCT, whatever party is, thina sifuna ushintsho. Sesifuna nje i-change. I-change ukuthi ngubani owinileyo. Akusebenzi lokho, futhi ngeke nje kusebenze. Sohlala lokho esikhala segangeni, sifike lokho esikhuluma sizenza abantu abangayanga esikolweni amagaba. Kanti-ke singabambana, siyakwazi ukuthi izano siyikhiphe noma ingariga, sivoteni sonke. Leyo phathi ezongena abantu kusohlala phansi singabantu, kukhulunywe kubunjwe constitution yelizwe entsha, umthetho sekelo ukuthi manje kuyosebenza kanje, and then kufakwe umthetho ukuthi umuntu kumele buse 2 terms or 1 term is fine. Ba abantu bavumelana nakho lokho, imajority eZimbabwe, abantu baseZimbabwe kuyabe kulungile lokho. Lokho ukuthi akunqonywe ilizwe amadebe, hayi khona lokho akusizi, lokho akusebenzi. Akusebenzi, singabantu sonke kuyahlalwa phansi kulungiswe le ndaba, kube right nje abantu bephile, abantwana bethu abalandelayo emuva, i-new generation ithole ilizwe lilunge. Sizane ngoba umntwana ozelwe from 1980 kazange ayibone inkululeko until today, naye sengiyofayithayo akazi, uyafayitha ufayitha into angazange ayibone. So into emele ibe khona ukuthi sibambanene, konke kuzolunga ngokubambana, hhayi ngokuthi kwathi kwacima ulokhu yikho kumele kwenzeke ngoba lokhu yilokhu. Khona lokhu kubizwana Mpumalanga, wadiwada kusebenza.
Ngiyabonga. Njani mthakazi omuhle nabastudio 7 esilethele indaba zethu ezinhle. Hawu, siyabonga. Khala ngamadoda akithi lawa ama-MRP9 lawa. It's not fair man, okwenzakala. It's not fair, ngiyakhala ngala madoda emzabalazweni. Hayi, bezama ukudistebha umzabalazo wethu. No, akukho right. Mangakubona besenza amacala lapho. Mama watholakala le gold sesimadile igold la, wenziwani ngendaba yokuthi ngiwayiphi bandla? Hayi, bakwengenza njalo ukuthi laba abantu abenzanga lutho, labenzanga lutho serious. Bona basimagisa igolide labo, besihlala benza amacala benyamalalisa abantu every time emini nebusuku. Why besenza kanje? Why bephatha kanje abafowethu? Bona behlala besenza amacala case after case. Bekwenzekamaphoqwapha. Ilizwe lelo, umuntu noma ubani bani uyazenzela kokuthi silidwa izimpumputhe zonke zoyi-2 ziyahudulana zimpumputhe zonke abantu. Ilozona umuntu okwagula iphoizeni ayiphumi engqondweni, la ayiphumi iphoizeni engqondweni. Bonke laba abantu laba abafakelana amatshefu basangene nje umsangano nje odozakala lapha. Yeke ukuthi ulizwe lomongameli abantu kompuza edlemini, babubona bayazenzela zama feba zabo siyale kunini bese izinto bawona lapha abakhona even isikhuluma namanje sokona abakona ukukhulu manje ngeke sithule sebesoke sikhuluma vuka mthwawo
eh salibona salibona nge studio 7 yakukhulumisa ukhulumayo usenzile chagone likhulu ko plump ko siwo ana ngiphinje abantu baka mthwakazi ungathi bengasukuma bonke umuntu ozazothi indebele ephose naye iJesu ivaneni sichaseni into yakithi sikehlukane nento zase next door sikehlukane nawe 3+3 sikehlukane nawe zana sike sizenzele okwethu ngoba indebele ungazibona nje esadweni hayi bazayenza ngicandi kona ukwenza yenza kuphumelela hawu uyaziropa ngoba vele nje ehluphayo ukuthi yabukhuluma khona ukutsho njalo ungekho ezweni lakini sizange kuhamba so ngithi bantu bakamthakazi abantu bekuvuleka izindlela eke besupport into engayabo ngiyabona
mani basakazi bethu abahle bakastudio 7 hayi siyalibingelela hayi nasiziphilele ntolinjani lina bonke uChris Gande wantungameli Nkomo abasakazi bethu akakhulu asiyalibingelela lonke phela sesibona khonokho okuzayo funa ukuthi ngenye ingene lapha mphawuli lethi imeseji yami la ngemphawule la ngemphawuli ukuthi khona tivele njengoba siyabona iphumile 100 pond umbuzo wami kustudio 7 ukuthi isebenzani ilo ncedo lwani 100 pond lezanupf yayo siyahlupheka manje kodwa but basinika i-100 pond yabo le bathi siyenzeni ngayo
sarbana studio 7 injani hawu siyajabula kusinyuza ezimnandi ekuseni ntambama hawu siyalibonga bafowethu asazi ukuthi lasivela kuphi ey madoda ha lapha kunzima la siyabona siyezwa lalapha sokuyangena isibanda ukuba uvayisi wakho umnangagwa ha kunzima madoda umbuso wamasosha ha umbuso wamasosha madoda eyi ha sazi saphephela kuphithi amasosha afakani ezikhundleni bafuna ukwenza kwenkani od noma umfane ngawina uthiphe usimo noma singayivoteli uwine ekwazi ukwala lo mbuso or bekwazi ukuriga la ngale ma singayikhothi siyakwazi ubathemba umalanga ha kunzima madoda kunzima kodwa hhayi singabuyela emuva sivoteni bafowethu sivoteni namanye sisarejista amene ukuvota bafowethu singabuyela emuva sivoteni madoda ye but wona siyawubona lapho wafuna ukuya khona umbuso wakhona ngoba siyabona ukuthi uma kungenzeka ma singayifaka ekhothi abazi uma labo ukhona ngabe uzaba backup uzababisela back to ngoba ngihlala iyenzeka hayi kodwa madoda kukho okungapheli madoda kuzabaphelela umbuso wamasosha sithethe umbuso wamasosha ma-detect ye kodwa hayi kuzaphela madoda kuzaphela akukho okungapheliyo unkulunkulu kadakwa ngoyithi sonke bafowethu hayi siyabona ukhulumayo upetro okuhlala ngisempumalanga okuzalwa ngiselupane yabona studio 7
lawo-ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izinhloko zendaba ebesilazo. Umsekeli kamgcini isihlalo webandla le-CCCC umnumzana Job Sikhala uthi imuli yalo ochatshangelwa ukuthi wabulala ilunga lebandla labo uMoblessing Ali izafa iphele yonke nxa ingaxolisanga. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngowa past 7 ntambama.